So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 nesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwala le COVID-19. Loba kulabantu abalithumi lanye 11 abahlole izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwela kutshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanu PF lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele isikhondiso zokuvimba okumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalitshumi lanye 11 abasanda kuhlolwa eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus. Umevisi Kama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe, loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya subuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwela kutshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa lichiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
Yeyi corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe uqinile kanjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngisaye ngitshengisela any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa-ke ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda lenelejayelekileyo nje.
Mnumzana Thamsa Nqakhumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Athesa abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe emaradiyoni esibaningi letha seke sibabone. Njalo noma labona abo kukhulunywa ezinye izinto ukuthi angamanga yilokhu lalokhu ya. Sasikwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe-AIDS sithi kayikho ngamanga sidleli iziwithi emaphepheni. Kodwa sababona abantu abaningi abathina betshona ngakhonoko. Ikhathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo. Kodwa ku-COVID lapho akhanya silibele kakhulu. Ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni.
Ukhumala uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwele Melika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa nguDokotela John Mangwiro, umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa waqhatsha inkampani ye-Youth Healthcare okungekho emthethweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uDokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele iYouth Healthcare ithenge okwakufunwa nguhulumende okuqela imitshina yokuhlola i-COVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle uDokotela Obata Moyo wasuswa esikhundleni lesi esithiswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million. Ibandla lezanu-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla leZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubona abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho registered kumbe bebengasekolingi ukuvota. So yabantu esithi sibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibaningi njalo futhi i-drive yokuthi abantu nazelele ubana ivoti yabo ilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023, ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha abantu?
Abantu bakhona bakhona, okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume. Abantu bangakhuthazwa hayi basuka abantu kulabanye abantu ngiyakwazi ukuthi amalunga ayetriven kuzamphevu ozihlalelayo phansi ukuthi hayi vele ngiyakwazi sesiminile sekelela ukuyavota engakwazi ukuthi inumber yolelana nxa isiba reduced ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi. So abantu kumele bekhuthazwe, abanye abantu belabalipha ukuthi hayi it's obvious it's over. Uyabona kufana ukuthi nxa ibhoso idlala omunye umuntu ethi hayi ngiyabesiya ngabe uyabuyela vele sesiwinile. Ngathi hayi but iyafunakala la uthi nxa ukhapha estadium uyixhuselisiya phambili abana uyiningi idlamu zambelala la mantshukuntshu. So yiko okufananayo nakithi na kunona amamembers ethu bayahlala phansi bethi hayi vele siyawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota.
Kodwa abantu lokho bele themba yini ngezokhetho golide?
Ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba kuyakhanya even nakithi ngapha ngabe ukuthi into zokhetho zihambe kuhle kulo kuqhela phakathi ngabe ukuthi ayiharani lebulawayo lamanye ama-town lawa siyawathatha konke ngoba yiko vele futhi all ama-influential members eZANU-PF angikhona. Kodwa siyokuthi emakhaya amabizi emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngidriven phezulu kuma-structures ethu awephathi thine esuma-top stars ephathi sidliwa ngapha e-town. So nxa umuntu kodwa thiwa uyaqhubela ezwela sibili why would I not make sure that I get the city of Lamy in the parliament. So konke lokana abantu nxa sibachazela bekubone bawona ukuthi ah no lokhu iqiniso lokhu izinto bevuka iqinilezeli ngoba ngabe iqinilezela ngabe lawo abasemadolobheni bayangena kuphela.
UMnumzana Joseph Duma wake wamela iphelandaba Mpophoma edala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde sixoxa ngodaba lolu loMnumzana abekezela maduma afuzayo ingcwethi kwezambusazwe ezimeleyo.
Sebesinika i-warning yokuthi vele bazawathola amavoti alandaleyo angu-5 million kumbe alandaleyo 5 million ngendlela zabo abazenza ngayo ukuthi bayithole lo 5 million ngoba akula ndlela abangaba so confident ngokuthi bazaba ne 5 million votes kungela lutho abazaliyeza towards ukuthi bayithola leyo 5 million. So kuyasitshela ngoku sengigcebe ukuthi hayi kukhona asebekuhlelile, kukhona asebekuplanile, izano sekulesikhathi eside silayo ingaqamba konke kuqambileyo kuzadlalela khona lapho. So maybe leyo 5 million bayakwazi ukuthi bazayithola.
Siyabona kule nhlanganiso ezijeneyo zithi abantu ababhaliseli ukuvota kuyahlupha sibili kwezindawo bathola abantu abangu-10 kumbe 0. So baye sebethole ngapho konke lokho.
Kungaba kuliqiniso. I think esesikubona on the ground kathesi ngingazi why amanye amaphathi engakwenzi ukuthi iZANU-PF ibhizi ngabo. Babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu ukuvota, especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation. So kule-activity thize ebonakalayo ukuthi kule namba yabantu abacatshangela ukuthi ngabe iZANU-PF ababhizi besiyabhalisela ukuvota. Ongangothi iZANU-PF futhi kulama-numbers ewafunayo kusiya ku-delimitation ukuthi kube nama-constituencies abawakhangeleyo ukuthi bawafune. So baku-process yokubhasa abantu bebasa lapho kuyabhoosta khona ama-numbers for i-delimitation. Okudalisayo ukuthi ama-opposition parties amanye athule, akula activity abayenzayo ngathi delimitation abakwazi nokuthi iyabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuzwa nje sizwa sebebangisana ama-constituents already.
UMnumzana Bekezela maduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatewen South. Abantu ezombe enkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa lijebejebe kwenzela ukuthi bazithuthukise. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uthukela ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu lemaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo. Omunye wabo uMnumzana Thulani Ndebele uthi kuyajabulisa ukubona abantu bebambisana ukwenzela ukuzithuthukisa.
Angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject eyokuthuthukisa isigaba. Into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu. Into nje kumele siyibonge, into powerful, into enkulu, into ezo empower umphakathi. Ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana.
Esinye isakamuzi endaweni le uMnumzana Badala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe District Development Fund DDF soluhlelisese indlela yokuvuselela idamu leli.
I-DDF report sesiyibonile and ithanda ukubonga kakhulu, and that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani, abanye kukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani.
UMnumzana Livingstone Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGodard elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli.
Omunye wethu kwakhuluma ngoGodard ukuthi uGodard angasenzela ngcono. UGodard yes, he has got the potential to do the job. Kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGodard uzathi where is the letter of authority, and that letter of authority is the DDF report, because that is a state dam, it's not a private property dam. Yikho ke let us not criticize that correspondence from DDF.
Abantu bonke esigabeni lesi abagoqela uMnumzana Lindeli Ncamantoni bathi lizancida uZulu lingalungiswa idamu lemaje.
Imaje nayo iva, kodwa mina inhlanhla yami mina ngithi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Balonele sengijele elukude kakhulu, kodwa akukho vele lapho engizafilela khona, akukho lapho engizafilela khona. Le maje ngelami, elakwembiba ngelami, elengijeni ngelami, konke ya amazwi akho lawa mbono omuhle lo.
Izakhamizi zithi zisebenza le nduna uthukela ntabeni losobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazelela ukuvuselelwa kwedamu leli. Akasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni atshiyeneyo besithi kumele uZulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje silenhlanhla enyemangalisayo. Silobaba uNhlanhla yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu, baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho, siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu uMdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uthi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa umdladla odla amandla akhe ilingwe limqongo imputhi abahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amaleba omfudla
uyasithatha sibili akusitheleke induna kona manje ikuphi ungapi kona manje
kulapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngiLondon nje ukuthi bangikhangile nje amehlo lapha esibhedlele lesesikhulu zengqede iminyaka eminingi kakhulu ngibuya khona lapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda woza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyambonga uSomandla sibili hayi ayaqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengichuyachuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona lesandla senkosi sikhona yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe kubathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Yeah so ke akusitheleke nduna ukuthi okwamanje wenzani ngoba sezokuthiwa ke siwasuswe buduneni lapha lalapha kuhamba njani kathesi?
Hayi lokhana le lokhana mntu omdala baba Dube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha. Kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika itayitli yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khonokho
lokhu baba Duba kunika ijogo elibanzi kakhulu ukuthi kumele nanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangikhehla indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba lesipindi ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi. Yikho ke kimi nxa ngisizwa konke lokhu kunginika ijogo elibanzi lakho ijogo leli ngalikhetha kudala. Kwenza igazi litshise livuthe baba Dube. Liqinise inhliziyo, liqinise imzimba, likhaliphise ingqondo, isifuba sikhukhumale. Sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu. Noma nini, noma kuyini, noma njani ngiyisithunywa sabantu. Yikho ke okwami ipho ngisilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life ayikho sengiyisithunywa sabantu.
Kukhona okwethukayo nxa kuwukuthi ke khumbula ngakhona okade bekwenza khona ikhona into yokutshayisa uvalo.
Hayi akulwa baba Dube. Baba Dube ngingalinganisa baba ngisithi nangu umfo kaGasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dophi isikhale uye khonale engxenye asoze uphenduka. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza. Eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezulu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni. Indlovu ayizwanga lutho, iyaqhubeka. Kodwa umpukane uthi hayi ngimtshayile, ngimtshayile, ngimtshayile.
Ye, so ke nxa singaqhubeka siyaphambili lapha babantu weni,
singathi ke khona ngale lapho okhona intaba zinduna siyabona ukuthi kule cala leliyana ukuthi walenza wathini wathini icala lana selimengapi khona manje kwakumele ukuthi kwa-aphila bakugranta i-$500 ibail. So khona manje kume njani khona manje
laphana lime khona phana ukuthi hayi lingeniswe futhi kulabana ku-high court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe akusoqiniso ngoba hayi ngitshaya ihlombe sibili kuba buncube uwatchman ncube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu badle bathi gwaqa bathi mdlandla leyi ngethu
ye ngithathe leli thuba ukuthi mbonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwe Ndweni sibonge kakhulu baba
baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu mahlaba ezulu siyabonga siyabonga kakhulu.
Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
Ningali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Okhulumayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimboni umnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe. Umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards. Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hove ngokubana uchumane lami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami. NguZulu ofunda lezi ngwalo, nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malana ngengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi zigqaqazele zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela lanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi.
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery Sabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Ngiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo abanye bengathi ayisikho bhizimusi elingakulethela impilo kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besingani sisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphawulwe iphakululwe yithi.
Sulukanti abasithanda ukubonga umnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. sithile ukugqiba lapha uhlelo lwabatsha sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection. Mina sengitshaya phansi izulukandaba olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sithathe leli thuba ukuthi sinike umuntu ohamela inkomo osethulela ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo kulolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizwe kulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele lesi sekusine esezimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye kungaza kube ngumoya umubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngapi, kukhona ukubonayo yini, uwehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba na impilo yempumputhe umuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani, angaphakathi inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukudukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwisisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi enxenye mhlawumbe bawa esihlahleni ngababazi sentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibo bodwa, balibele laba abahleli labo, balibale lo nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lobo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ubana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuzakwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifana nalabo. Sicela ubana uNkulunkulu asisize singabi izimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanzo ezijiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngoba nangaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabi zimpumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi sizwe impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo kambe singathalaza inhliziyo iyasuka kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Xa sesibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumelelwe njani. UNkulunkulu ukuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 loba kulabantu abalithumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belo mkhuhlane lo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelelisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.